abantu bayehluleka ukuthi bagade imoto zokuhambisa besiya ezindlini besemsebenzini ngoba eziningi zikhuphukile ama-price or intengo, ngikhuluma kunje ngoba kula umafutha okuhambisa. So abantu abaningi sebegade amarodi, omama sebegade amarodi nezigedi, yikho osekufike elizweni kuzinga lokudubeka osekukhona. Akulanto ekhona ehambayo, izinto zinzima, abantu bayadubeka. Kulusizo kakhulu, ngahamba ethawuni kobona khona ukuthi kunzima, uhambe amabhenki abantu bagcwele phandle babuthene bahlezi emfundweni abakwazi bayenzeni. Uye kumabhasikobo abantu bamile bamelele imijovo engekhoyo, bayafuqana emarolini. Hayi mfowethu, labanayele kunzima, uyafuthi ukukhala nxa ukhayeli lenzakala elizweni.
Sebebhadalisa malini abemjova?
Umango ongaba yi-78 kilometers sekubiza $7 or 7 pounds. Yongisuka lapha usiya sithi suka etown usiya kubonketha 8 babiza 8 pounds, 7-8 pounds. Nxa usuka lapho usiya kubo-Cartersburg babiza o-10, 15 pounds. Nxa umjova ongasawubambanga uvela etown ungagcwali shuthi awuhambe. Namhlanje mina ngilaba nto engikhuphe nabo abafika phose 3 abafike etown ngama-59 to 10 belinde ngabo-7 eswele imoto zokuyahambisa edolobheni bekuthi bayafika emsebenzini. Izolo bengikhuma nomunye ngitshela ukuthi khona na i-trip yabo yelanga isiyi-60 pound cash kumele babelayo njengemuntu uzibagade everyday kumele baspende 60 pound ukuze babuyele endlini bonke bayelala. So ngelanga 2 days ufuna 120 pound, mina malanga mathi ufuna 160 pound or so in 3 days. Okuthi kulo kunzima, balele kunzima kakhulu sikule elizweni. Into azimanga ukuthi iqinisele singathi anamanga sithuselane siyengane kodwa izinto zenzima elizweni.
Amafutha ezimota wona othi ayasilela kabambeki vela kula magaraja lamafutha?
Akula kubulawa kuthi angibhodile mina ngiwadinga la mafutha lami njengomuntu otshayelayo. Ngibone umzila owodwa akade use-Enochsville edolobheni esenzikini edolobho laphana kuJoshua Nkomo lonasinga lo-Twelu, yikho lapho tela mafutha khona. Indawo zonke bekome qha, akula azi kunzima mfowethu. Ngabe nje ukobulawa ngabe yabona kunzima amafutha kawakho empeleni singajana amanga. Ngibone ikho nje sithi khona fuel station to improve ngamanga lana kunalezi ayenzakala. They've been saying that for so many years without amafutha ezabakhona, but ukesibeka challenge nzima, kuhamba nzima, sifila nzima, ngamanga konke lokhu, badlala iy'ngqondo zabantu nje ngamanga konke la.